Namhlanje ngobulawayo ebulawayo at gallery inkokheli ye European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aliqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tsvangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokho akusibangalisa isiphele kuhlala kukhona ngasinyaekwelitisa siyabilekile uyakwazi lomunye okuyabe kukhona lusihlanyela ikho kuvele khona kasikaqala iminyaka angisiseiminyaka yonke sibalala lapo angisisile ndebedalisane
Ukhansila Malandu Ncube we-MDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumanwa elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and ngifuna ukwenza kube mhlophe ukuthi laba abantu abenza ubudlwangudlwangu abasomalunga ebandla lethu kunobufakazi ukuthi babethunywe ngesiphathamandla sebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungamela ukubana sithathe inyathelo yokuthi sikhayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-abhita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibone ukuthi ngobani abaphathekileyo and sithanda ukwazi isuzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu sizakumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumngendawo emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-NDCT wobulawayo uHelen Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
Umsindo avela awufunakali, umsindo asiwama-political parties but kufuze kube lama-leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga bengawile violence but nxa abadala beyibo abakhwezela i-violence abantwana labo babe befuna utshwala ukuthi benahle. So thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenzela ukuthi kungabi lodlakelwa ngoba iZNPF singenele phakathi komsindo abantu abayenza i-violence asobe-MDC.
Udlakela olubhekiswe kunkosazana Thokozani Khuphe selusolwe umhlaba jikelele. Iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele njalo umhlangano weCongress yiwo omele umkhuphe esihlalweni. Abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngemva kwesisekelo bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje. Abantu abaningi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMakhuphe bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.